Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Silela ababalisi abangu 12,000 inkulungwane elamathumi amabili po i 4,000 ingxenye eyodwa ikodi yalokho kudingakala ukuthi kube khona.
Ababalisi benhlanganiso ye-ARTUZ ababotshwe ngomvulo eWesa izikolo zivulwa betshengisela bakhululiwe namuhla ngemali yesibambiso eBayo.
Kuyakhathaza kakhulu besilokhu sithi hayi lo ligciwane le-corona lizahamba, hayi into edlulayo, kodwa nxa lokhu lizitshintshatshintsha lokhu libuya ngenhlobo ezishiyeneyo akunikezi ithemba lokuthi leli gciwane lisezohamba. Sigcina singasazi ukuthi le ijekiseni esiyihlatshiweyo izakwazini ukumelana nalolu hlobo olutsha oselungenile.
Sebephilela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuqhamuka wolunye njalo uhlobo lwegcikane le-COVID-19 elitsha. Abezemidlalo sebeyamukele ngentokozo enkulu isinqumo esithethwe nguhulumende ukuba sebengaphindela enkundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ababotshwe ngomvulo eWesa izikolo zivulwa betshengisela besola iholo labo abathili phansi bakhululwe namhla ngemali yesibambiso eBail efika amadola azinkulungwane ezinhlanu ngemali yeZimbabwe. Embikweni owethulwe enkundleni yeTwitter, inhlanganiso le ithi bazabuyiselwa njalo emthethwandaba kamanje eMarondera mhlazi ku-15 kuyonale inyanga. Ababalisi abakumanyano lo bathi okwamanje abenelisi ukuya ezikolo ngoba imali abayitholayo ingeneli, njalo bazakhalala umsebenzi ngolwesihlanu nxa uhulumende engabakhuphulelanga iholo. Uhulumende uthi useqhatshe abanye njalo ababalisi abafika inkulungwane ezine i-4,000 abasungule umsebenzi ngomvulo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro utshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle lizaphathisa ngoba ababalisi bebevele besilela ezikolo njalo bazaqhubeka beqhatsha abanye. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa loMnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli se-ARTUZ.
Okulihlazo nje ukuthi ababalisi laba akulacala abalalo, bebesenza abakuvunyelwa i-Constitution u-Section 65 ovumela ababalisi lenhlanganiso zabo ukusebenzisa noma yini kumbe noma yiphi indlela yokukhuluma lohulumende.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi useqhatshe abanye ababalisi. Umahluko uzabonakala yini ngenani leli aliqhatshileyo ukuthi kungaba lobubelo ezikolo?
Kubabalisi abaqhatshiweyo ngikhangela inani labo 4,000 inkulungwane ezine. Ma silandela inkulumo ekhona kusilela ababalisi abangu 12,000 inkulungwane elamathumi amabili pho i 4,000 ingxenye eyodwa ikota yalokho kudingakala ukuthi kube khona. Bese sibuya sikhangela ukuthi ababalisi bona banenga sebechila umsebenzi esiya kwamanye amasha, banenga sebechila umsebenzi besenza okunye abakubona kungani kungabanikeza imali ngcono kulokubalisa. Kufanana nje lokuthi kubiselwe ababalisi abakade bekhona sebejile umsebenzi, abanye ngabachiye ngabo ngokukhula ngepentsheni, abanye akula mehluko zaba khona kahle kahle. Uhulumende ngayena uyazinikela athathe imali alayo kade siphiwe imali yi-UNESCO aqhatshe ababalisi abeneleyo ezikolweni sikhangela ngendlela esidinga ukuba abafundi abantwana bafunde ngayo sikhangele i-COVID. Pho yena usasebenza khona okuligama nxa engatshela izakhamizi ukuthi seqatsha ababalisi abazi inkulungwane ezine abantu bayababaza isikolo kazile ababalisi nxa silandela singakhangela emhlubulweni wakubolupane binga uzathola ukuthi isikolo esikhulu esidinga ababalisi abangu-7 ababalisi abayisikhombisa silaba abalisi ababili abane pho uzabuyenzeni nxa ukhatsha 4,000 ezikolweni kanti izikolo zona vele ezimbabwe zingaki nxa singazidingi uzazithola ukuthi vele ezinye izikolo ku-4,000 azizozithola ababalisi sikhangele ababalisi beprimary labesecondary ku-4,000 yona le ngomdlalo nje esiwubona esingaziyo la ukuthi uzaphela nini.
Lowo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Abantu abazenkulungwane ezedlula izingamachumi amathathu 30,132 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo bakhweze inani lasebehlatshwele ijekiseni okwakuqala la kwabedlula izigidi ezimbili lengxenye i-2.5 million ukuthi abazenkulungwane eziphezu kwezilitshumi lesikhombisa 17,035 abahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelele leli inani laya kwaba phezu kwesigidi lengxenye i-1.6 million. Sebephilela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kolunye njalo uhlobo legcikwane le-COVID-19 elitsha elibikwa lilolaka ukwedlula eminye imikhakha ekhona njalo limemetheka ngesiqubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Ingcitshi zezempilakahle kwele South Africa zithi ziphakathi kokulonda umzila wohlobo lwegciwane elitshaleli u-C12. Leli gciwane liqale ukubonakala ngonkwenkwezi lonyaka kodwa selimemetheke langena ezabelweni zonke zeSouth Africa kanye lakwamanye amazwe. Isiphathamandla senhlanganiso ecwaninga ezemkhuhlane ethelelwanayo e-National Institute of Communicable Diseases, uSkuca Mfundo Penny Moore, uthi basebenza gadalala kuzwisisa kabanzi ukuthi lolu hlobo lwegciwane luyingozi engakanani.
There are still a huge number of infections, and as those infections continue to occur, every infection really gives the virus an opportunity to mutate.
Kusazoqhubeka kusibanje amagciwane la ezalana ngemihlobo hlobo eTNA.
Resistance to antibodies, and that mutation is going to spread. So as long as we have infections, we are expecting to pick up these variants.
Uthaba kubonayo kwakhathesi ukuthi leligciwane lilempawu ezitshengisa ukuthi lingenelisa kumemetheka ngesiqubu esikhulu. Bathole njalo ukuthi leligciwane liyenelisa ukuziguqula loba ukwakha inhlobonhlobo ezijeneyo zamagciwane, kanti ke njalo liyenelisa ukubalekela amasosha omzimba. Loba nje unkosikazi Mure sithi leligciwane alikamemetheki kakhulu, izalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezidlela evalweni. Isizalwane seZimbabwe olwela amalungelo abesifazane unkosazana Victor Mathutu uthi kuyabesabisa ukuzwa ukuthi ngemva kokuphepha amagciwane abelolaka olukhulu ubeta lo delta sekuzafuze futhi babhekane lo C12.
Kuyakhathaza kakhulu ngoba njengoba singabantu besilokhu sithi hayi lo ligciwane le-corona lizahamba hayi into edlulayo, kodwa nxa lokhu lizitshintshatshintsha nje lokhu lubuya ngenhlobo ezishiyeneyo akunikeza ithemba lokuthi leli gciwane lisezohamba. Sicina singasazi ukuthi le ijekiseni esiyihlatshiweyo izakwazi yini ukumelana nalolu hlobo olutsha osolungenile.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Kanisha Sikala yena uthi sekufanele umuntu onke enza kwenelisayo ukuthi azivikele.
Umlayezo engawunikeza abantu baseZimbabwe ukuthi ngicela sivaccinate, sihambe siyethola ukujova, sijove la ama-injection ukuze siziprotecte, sibuye njalo futhi siqhubeke sigcine imithetho le ezasenza ukuthi singathelelani, singaye ezindaweni kulama-super spreader event ukuthi lapho esithola khona kulabantu abaningi khona.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Ndlovu yena uxwayisa kakhulu laba abacabanga ukuthi umkhuhlane we-corona awukho ukuthi babophe ziqine, ikakhulu nxa sekuvela inhlobonhlobo zemikhakha yamagciwane abangelalo umkhuhlane.
umkhuhlane lo zihlobo ukhona uyabulala abantu sesingcwaba abantu abaningi ma wena ungangcwabi kuba nzima ukuthi ukholwe ukukhona so okunye ukuthi kungabhebhedeki kumele thina silandele imigomo esiyiphiwayo ma uthi asigeze izandla sigeze izandla ma uthi asifake amamask sifake amamask ngiqiniso ukuthi kukhona lokho bhebhedeka silandeleni esikutshelwayo ngabempilakahle khona siyaphepha
incithi zithu kwakhathesi uhlobo lwebeta ledelta yiwo aqhubeka ahamba phambili uhlaselweni kwabantu kwele South Africa noba nje okuningi besithi kusacutshungulwa ngegciwane le-C12 bathi abukho ubufakazi kwakhathesi ukuthi lehlula imithi ye-Johnson and Johnson le-Pfizer okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa kathesi ekuvikeleni igciwane le-coronavirus. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhoqazi weGugground ilizwe lisanda ukuthola uzibuse ebelakhiwe ngomvulo esilobela enkabazwe libikwa litshontshiwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba lobudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli walinhlanganiso ebhethu likaZulu, uthi akumangalisi ukuba ilitshe leli litshontshiwe ngoba ambalwa amatshe afanayo atshontshwe eMathebeleland esanda ukwakhiwa lapho okwabulawa khona abantu ngesikhathi seGugground. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nomnumzana Nick Mangwana, umabhalani omkhulu okuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko esimthumezele imibuzo njalo okuningi ngalolu daba. Sikuzweni kwingxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhubele lomnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngaka 30 August inhlanganiso yebhethuli kaZulu odasise silobela siyekhumbula siyekhumbula ilanga International Day for Enforced Disappearances. Okunye kwenhlelo esizenzileyo yoku-unveila iplaque, i-memorial plaque mhla ka 30 August. Ihlale ime okwamalanga amabili kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe. Kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe. Itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi iqiniso livele. Itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi ama-victims akhumbule isehlakalo esenzakalayo sombhuqazo.
Lizakwenzani ngakho konoko kufuzwayo?
Hayi, ukuripota mina kangisoze ngiripote njengebhethu likaZulu. Abangaripota ngobilitshe belingayisilo lebhethu likaZulu belingelomphakathi. Izakhamizi zesilobela kusezandleni zazo. Uma zibona kufanele ziyetshela amapholisa zizahamba. Kodwa thina siyabe sikukholwa ukubana ngabe amapholisa ayenza umsebenzi wabo kungayisiyo state ethathayo belingasoze litshontshwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso yebhethu likaZulu esixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezana uPF.
Indaba eyenzakalayo malana ngabantu laba ababuya bedilize izinto ezifakwa yilaba abantu abayenza ama-commemorations abantu abachabalalayo ngesikhathi seGugground izwisa ubuhlungu kakhulu. Okusuka futhi kudidanisa ingqondo yokubana siyiphangisa sifuna ukubana siqashe ukukhombana ngeminwe masinyane namba abanye bathi ingatsha zikahulumende ezenza khonokhu. Kuphinde kube labanye futhi abathi hhayi bona bodwa bayalwa ngoba kwake kwaphuma even ku-social media lapho Twitter abanye besithi kanti indaba leze lodwa lingasibizanga lokhu lalokhu lokhu lalokhu. Mina into ade ngibona ngantu ayinto epheleleyo njalo efaneleyo ukuthi ona nxa sisenza into ezinjiyana abake befake ukubana kube labantu eduze abahlala bekhangela into zonaleziyana njengakhonokho esikubonayo kuma-monuments nje wonke jikelele. Siyabona ungakhangela eChabalala laphana ukhangele ematobhosi ngale bakhona abantu abalindayo bebhasoba lezo ndawo uba nendawo lezo zivikeleke zihlale zizindawo ezilungileyo.
Baningi juma abantu abacabangela ukuthi konke lokhu kwenziwa ngabantu abadlelana lohulumende. Ubona njani konoko?
Kangiboni ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa ungenza into enjalo ngoba khangela sikhuluma nje amaviki adluleyo ubuyile futhi lapha kobulawayo ezohlangana lenduna bezama lokhu bexwayisise bedingisise indlela yokubana udaba lolu luthole impumela ezabisa iclosure. So ungathi umuntu onjalo othatha isikhathi sakhe asuke eHarare abuye lapha kobulawayo ahlale phosa impela viki yonke bezama ukubana becubungule udaba lolu abezethuma abantu ukuthi beyenzine njalo na.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ngulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Esigabeni seLouisiana kwele Melika, abahlengi bagcine sebesebenzisa izikebhe namahelikopter ukuze bafinyelele abantu abatheke engozini yempophoma zamanzi ebangelwe yibona kwezulu elilolaka elilethwe yi-Category 4 Hurricane Ida elichaye ladlavaza yadala umonakalo emhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga yeMelika. Iningi lasala lingelamandla kagetsi kulezo ndawo. Amagqwetha omkhokheli webandla eliphikisayo kwele Tanzania umnumzana Freeman Mbowe owetheswa icala lokuhlamukela uhulumende sebekhweze esinye isicelo sokuphikisa amanye amacala awetheswayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amagqwetha kaMbowe esethe angeke athonisiswa emthethondaba waphezulu o-High Court othonisa amacala enkohlakalo lokuphambanisa umsebenzi wentuthuko yomnotho ngoba lo mthethondaba ungelamandla okwahlulela amacala aphathelane ezomvukela.
Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomculi olodumo kungoma zokholo, umfundisi mekhaniki Manyeruke oze eMelika ilanda umhlangano omkhulu wamakholwa esiKristu owe-Christian Fellowship International oqhutshelwa edolobheni le-Dallas esigabeni se-Texas khonapha eMelika.
Inhlanhla mpela yokuthi basinxuse sizokuba labo emhlanganweni we-CFI njengomhlabeleli kwezokholo, okutho ukuthi bavela babona ukuthi ubani omunye singamletha lapha. Angizwa ngisiba lamadlabuzane impela ukuthi ngize ukuza kwenza khonokho kuphela. Ngemva kwalokho sesibuyela nje siphindele ekhaya, kodwa hayi ngiyathaba kakhulu ukuba lapha.
Likhangelele ukuthi lizacula lizachumayela kulomhlangano.
Ngawuyabucula kwesisikhathi, isikhathi sokukhuluma okuningi kasigwe ikubingelela abantu lokubatshela ukuthi sengikhona namhla, phakamisana inyawo ligidi kahle anti uyabona-ke okutho ukuthi uyabusithi fahlafahla kancane ngamazwi amafitshane yelinjani isihlobo zami ngithakuba lani sibalungisele umlilo sibili umlilo ozwayo obhebha kakhulu. Ilizwi lenkosi phela lifuna lalo ukuthi abantu bajabule, bangenzi njengabantu abasemfeni kodwa bajabule.
Njengoba libuyile lisuke eZimbabwe kulo bhubhane lolu olwe-COVID-19,
hayi mntu kamlimo, kulezi nsuku nje kungani kungconywana, kodwa hayi kwezinye indawo lapho kuyaphikisana le mpilo zabantu. Njani bantu baningi abantu abasebesitshile ebesingakukhangeleliyo, okusho ukuthi ingulani yakhona ikhona mpela, kodwa hayi sokungani sokungcono nje kancane. Okutho ukuthi nxa kungakakuhlaseli wena uyabe usithi kuright, kodwa ungezwa sokukhulunywa ngabanye abahlaselwe ngumkhuhlane wakhona, okutho ukuthi uyahlubona ukuthi hayi isifo lesi sikhona mpela.
Abantu bayahlatshwa yini amajekiseni awe vaccine?
Bayahlatshwa mpela. Ukuthi ngize lapha sibile ngase ngihlatshiwe ngoba awugadi fry machina abangakutestanga njalo ungahlatshwanga inasinga ijekiseni lakhona, okutho ukuthi uhlatshwa kabili and then bese besiyakukhangela ukuthi kawulayo yini i-COVID-19 yakhona, then isusiba free ukuthi uhambe kwamanye amazwe. Sise sonke laba lamajaha amenchaya lawo singu 5 sinjalo.
Ukhuthazani ebantwini abalabo abalokhe bethikaza ukuthi bayehlatshwa lijekiseni?
Hayi, abantu bakumelanga bathikaze mntu kamlimo ngoba kudala kwakule nasinga kwakule abantu babehlatshwa kwakuthi kungakuyi inasinga amafulu angaziwayo kuhle ukuthi ami njani. Ngisishona bathi nomba ukuthi ukuthi abantu baba siyahlatshwa kodwa bayengahlatshwa njengejackson ukuhlapa kwenza ijackson ukuthi liyangena phakathi. Kwakulokuyintsho kungani ireza kodwa kulokungamevana phambili. Bethi bangagcoba umuthi wakhona khona apha esandleni sakho bese behlabahlaba ukuthi umuthi lowani ungene. Lakathesi silazwi inazinga zakhona. Okutsho ukuthi abantu kabamelanga ukuthi bathikaze ngoba into evele ikhona eza kuba khona. Ngitsho lezi zalane ezizayo ngemva kwethu. Okutsho ukuthi abantu bangaze besaba khona ngoba nxa kuyikufa umuntu sesaba ukufa. Ukufa sivele siyakufa mntu kamndimo. Abantu kakumelanga besabe. Kabahlatshwe nje ukwenzela ukuthi sihlale ndawonye umuntu wonke engethuki ukuthi lo kahlatshwanga enxenxa ngigcwalisa into enje.
Ingoma-ke usiphathele ziphi ezingazijabulela sibili lo
nyaka? Ngiliphathele ingoma ethi siyabonga baba sifuna umsa wakho ukuthi ukuthi umsa kaNkulunkulu uyafuneka. Sokuza kwezinye ezisishona lezi ndazorora Moses Mrenje amademoni
ngasikhulelambitana usiyabonga.
Siyakubonga baba sifuna umusa wakho Jehova silondoloze baba yebo haleluya cela Jehova.
Lo bekungumfundisi mechanic Manyeruke ongumculi oludumo kungoma zokholo. Limuzwe ixoxa lapho lo Praxedis Jeremiah we Studio 7 Dallas khonapha eMelika elande umhlangano omkhulu owamakholwa esiKristu owe Christian Fellowship International. Elebotsana selivule isikolo ngemva kokujova iningi lababalisi okugoqela abeZimbabwe ijekiseni ye-COVID-19. Izikolo zivulwe okokuqala lokhu ezavalwa phakathi kwantulikazi kwindlela yokumelana le-COVID-19. Intatheli zindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale kwelebotswana.
Abafundi abakumabanga aqeda lonyaka njalo elungiselela imhloliso bavule ngolwesibili. Uhulumende weBotswana uvale isikolo ngontulikazi ngemva kokumemetheka kwamandla komkhuhlane we-COVID-19. Ababalisi abaguqela abadabuka eZimbabwe abasebehlala kweleBotswana bathi kumele bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bangabuyeli emakilasini. Kulaba balisi abadlula 100 asebabhubha bebulawa i-COVID-19 kusukela ngonkwenkwezi. Abanye ababalisi beZimbabwe labo balahlekelwa imiphefumulo okwaqhelisa isikhalo zokuthi bathole ijekiseni ungakavulwa izikolo. Mongameli Mkhwezi Masisi ubuke ngenyanga edluleyo ukuthi izikolo zizaphuza ukuvulwa ukuze ababalisi bathole ithuba lohlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abazali abafana loSindiso Sibanda bathi bayajabula ukuthi izikolo sezivuliwe kulandela ukuhlatshwa kwababalisi.
Ngibona kulungile nje ukuthi isikolo zingavulwa. Abantwana sebehlale kakhulu, they are being affected ukuhlala ngkhaya. I think we are at a stage whereby we have to learn to live with the coronavirus. If we want to hibernate and hide away from this, it's not going to help anybody. So let's go out there, wash your hands, sanitize. Asiziphatheni kuhle, sivikelaneni emkhuhlaneni lo, kodwa izikolo azivulwe, abantwana ababuyele esikolo.
Umnumzana Stanley Ncube ayilisiswe ukuthi abafundi kanye labanye abasebenza izikolo bangaphathiswa njani.
Siyabona ukuthi izikolo sezivuliwe ngenxa yokuthi amatitsha la wonke esethole ivaccine. Silesifiso njalo silathemba lokuthi i-support staff ezikolo labo bazaphiwa le ivaccine. Lapha sikhangele abanjengabe security, labapheka emakhitshini, labanye njalo abasebenza esikolo amasomatitshala. Ngoba siyakwazi ukuthi COVID inengi. Njalo lapha sikhangele kakhulu abantwana bezikolo ezinjengamakholeji asebekhulile labo ukuthi labo bangathola ivaccine ngokuthi siyakwazi ukuthi COVID eningi isuka ezikolo.
kusenjalo eLebotswana lithi liqhubeka libhekana lodubo lotshwala obungena buvele emazweni awumakhelwane ukuqelela eZimbabwe okungekho emthethweni. Ukuthengiswa kotshwala kuvunyelwa kweLebotswana ngesikhathi ilizwe leli sithi kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Amapholisa athi utshwala obuningi ubanjwa emngceleni efana leZimbabwe, South Africa kanye leNamibia. Usiba lukhulu wamapholisa emzini wesesebe oseduze lomngcele weRamukhabana uthi noma nje udubo lokungena kotshwala buvele eZimbabwe solwehlile lokhe ubeqhubeka bebupha abantu phezu kwecala leli. Uthi sebeqinisa sawuhamba-hamba kwamapholisa lamasosha emngceleni weZimbabwe leBotswana kwenqabela ukungena kotshwala kanye labantu okungekho emthethweni. UNgcube uthi sekuyisikhathi leBotswana livumele ukuthengiswa kotshwala ngoba sekudale ukuthi ubungena obuningi buvela emazweni angomakhelwane.
I-smuggling yotshwala, it's a very clear message kuma-authorities ukuthi bavule utshwala buthengiswe ngendlela eqondileyo ngokuba khonokho yikho kudala i-black market ukuthi utshwala bungene ngendlela engaqondanga, abantu begcine bebuthana njalo khona okulishwa ngukhulumento.
Omunye umama weZimbabwe uselelimele ngesikhathi imoto yakhe ibithwele utshwala obungena engudlu ibhekwe edolobheni leFrancistown ngempela viki. Amapholisa athi ababanjwa lotshwala obungeniswa okungekho emthethweni bahlawuliswa amapulazi inkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kusenjalo eLebotswana selibhalise umuntu wawuqala oluhlobo olutsha lwe-coronavirus olwe-C.12 olutholakale eSouth Africa. IBotswana isibone abantu abadlula inkulungwane ezimbili i-2,213. Abantu asebethole amajekiseni omabili e-COVID-19 sebedlule okuyisikhombisa ekhulwini kumbe inkulungwane ezingamakhulu amabili i-207,695. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Abezemidlalo sebeyamukele ngentokozo enkulu isinqumo esithethwe nguhulumende ukuba sebengaphindela enkundleni lasendaweni ezehlukeneyo zokulibazisa abantu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Abathabe bamanzi te abakuhlangothi lwezemidlalo ngemva kokuba inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission yethule umbiko othi sebengaqala njalo inhlelo zabo. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo njalo engumqondisi weqembu le-Panthers Taekwondo Club uVusimuzi Ncube wamukele ngenjabulo enkulu ukuphenduka kwezemidlalo.
Indaba yokuresuma ama-sports yathokozisa siphili kakhulu kubadlali. Endongakhangela futhi bakhona phela akade bevele beqhatshiwe ku-sport. So now 2 years kungela sport, imagine ukuthi imuli zabo sezinjani. Yabona i-COVID le inika abantu i-stress big time man. So ukuthi sesitrainer sikhululekile manje sesikwazi ukuthi ya. Ingcinezi sekulendlela zokuthi singaphila lakho yabona. Yabo kulama AUS games esesiwajabulela ukuthi sesingalungiselela sithokozile kathesi manje nxa sikhangela khonapho kubo November yabona. Thanks very much to e-government for that. And remember you guys, sanitize, mask up and social distancing. COVID is real.
Ezemidlalo zimiswe ngombimbitho nyakenye ngemva kokuba sekutholakale ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheke wagcwala umhlaba wonke. Bakhona abake baphiwa imvumo yokuba beqhube inhlelo ezithile ikakhulu amaqembu amela ilizwe, kodwa iningi labezemidlalo bebengavunyelwa ukuqhuba inhlelo zabo. Olilunga lenhlanganiso yabaqeqetshi eZimbabwe Soccer Coaches Association kobulawa uMorris Mkwiti uthi imithandazo yabo isize yazwakala.
Lokhu kuhle kakhulu, siyakuthakazelela ukubuyela kwama-sports wonke including ibhora. Siyabonga kakhulu lathi bese silesikhathi eside lokho silindele.
Loba nje ezemidlalo sezivunyelwa, labo abafuna ukuqhuba imincintiswano kumele bathole imvumo evela kunhlanganiso ye-SRC, njalo lalapho bezilolonga kumele belandele imilayo yenhlanganiso ye-World Health Organization yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Abezemidlalo bayakhuthaza njalo ukuba labo abaleminyaka engaphezu kwe-10 abaphatheka kwezemidlalo kumele babe behlabe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Kuthi laba bangakafikisi leyo minyaka behlolwe ukuba kabala zitshengiselwe zokuba lo mkhuhlane yini. Abenhlanganiso ye-SRC kanye lamapholisa akahulumende kubikwa bezabe bebhoda behlula ukuba ezemidlalo ziqhutshelwe endaweni ezivikelekileyo emkhuhlaneni we-COVID-19, njalo labo abazatholakala besephula umthetho bazajeziswa. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi benhlanganiso ye-ARTUZ ababotshwe ngomvulo eWetsa izikolo zivulwa betshengisela besola iholo labo abathi liphansi bakhululwe namhla ngemali yesibambiso yebail. Sebephilela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwelunye njalo uhlobo legcikwane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. yimi usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.